Umhlangano walonyaka oqoqo inhlanganiso ya Live Albinism Initiative imanyene lezinye inhlanganiso zabaphila lobugoga. Unkosazana Samantha Sibanda wenhlanganiso ye Signs of Hope Trust uthi udubo olukhona lubandlululo oluveza ngabantu abanenge luqondiswe kwabaphila le albinism.
Abantu bajayele ukuthi yinkawu kodwa ayisikho khona lokho. Sifuna ukukhuthaza ukuthi abantu besebenzise ilanguage efaneleyo kumbe ulimi olufaneleyo nxa berefer or nxa bekhuluma ngabantu abale albinism. Sikhuthaza ukuthi sithi ngabantu abalobala. So abantu abalobala bahlangana lezinto eziningi ezishiyeneyo, i-discrimination, bayabandlululwa kakhulu even nxa kuyimisebenzi.
Inhlanganiso ya Live Albinism ithi le mikhankaso yokufundisa uzulu nge-albinism ugoqela ezikolo, ezinkonzweni lakundawane ezishiyeneyo. Njalo sebelomeli wokufundisa nge-albinism ubrand ambassador wabo umculi uSandra Chirenje ojabulise abantu ngomculo wakhe. USandra uthi uhambela isikolo esenza imidlalo yokuzilungisela eyamadrama lo mculo ekhuthaza abantu ukuzwisisa nge-albinism noma ebhekana lenkinga lapha lalaphaya.
Abantu abangizwisisi sometimes ngoba mina I'm black, so ma abantu bengibona ngikhuluma nge-albinism baqalisa ukungibuza ukuthi kanti wena indaba ukhuluma nge-albinism yona awukho, you are black. So sometimes abantu abangithathi serious, but as the time goes on baqalisa uku-understand ukuthi albinism awusomkhuhlane, umuntu uyabe engaloyiwanga, kodwa nguThixo ngumdali vele olungisa umuntu wakhe kanjalo.
USandra uthi usebenzisa indlela ezijeneyo ukufundisa abantu nge-albinism okugoqela lo mculo awenzayo njalo elengoma ezihambelana nalo msebenzi.
And then sometimes I do ama-drama ukuthi siyenze awareness abantu bafunde. Ile album ethiwa Ndamwana Jesu and then the other one Tshaiva Kachete.
Abantu abangenela umbuthano onanzwa minyaka yonke phansi komanyano wamazwe omhlaba bakhala ngobandlululo lokukhangelelwa phansi nguZulu okuqhubekela phambili kusenzakala kunye lokubandlululwa lasemsebenzini. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.